زغلی
comprehenda dad ukuthando lidinga imali ngiyappreciate dad ukungibekezelela kwakho bengelula kodwa khetha ukuhlala na ngiyapprehenda dad ukuthando lidinga isikhathi ngiyacomprehenda dad ukuthando lidinga imali ngiyappreciate dad ukungibekezelela kwakho bengelula kodwa khetha ukuhlala na